Ukuswelakala kwempahla ezitolo kuqhubekela phambili njalo labantu sebethenga buthumuthumu besenzela ukuyagcina abakutholayo emakhaya kumbe ukuthi baphinde bathengise emkambo wensitha. Umnumzana Ngqobizitha Ndlovu, umphathi ntambo wezamafeyitali, usanda kutshela intatheli zindaba kungxoxo mpikiswano ethulwe kumsakazo weVoice of America leZimpapers TV Network ukuthi uhulumende uyazama ukulungisa isimo esibi somnotho, ikakhulu ukudinga imali yokuvuselela amafeyitali azakwenza kube lempahla eningi ezathengiswa kwamanye amazwe. UNdlovu uthi abantu kumele babekwazi ukuthi ukuzamazama kwemikambo yemali yikho okwenza ukuthi kube lokusilela kwempahla njalo eyinye ikhuphuke intengo okungapheliyo. Uthi imali lohlobo lwama-bond notes ledola lemelika kuyalingana.
Our position has remained the same. There is one-to-one convertibility of the bond, US dollar, if I may use that term, RTGS. And government is making all the necessary measures to make sure that this happens. I'm sure we had a few days ago when our finance minister was in Bali. He did also highlight that to the nation.
Kungasenani uhulumende wenza kahle ngokwethula imithetho yokuthuthukisa ilizwe. Engingakutsho njalo yikuthi isisindo semali yohlobo lwe-bond le-dollar le-melika siyalingana. Lokhu kugoqela le-RTGS.
Kodwa-ke, akunjalo emigwaqweni lapho okuthengiswa khona idola le-Melika ngama-bond notes akhuphukileyo. Lokhu kwenza imali igugudeke isisindo isisesikhwameni somuntu. Umnumzana Lungelo Ndebele, okhulume lomsakazo we-Studio 7 ngesikhathi edinga amafutha okupheka, uthi sokuhlupha ukuthwala imali kweleZimbabwe.
Ya, khathesi isimo sinzima, awusoze bekwazi ukuthi khona kuyavuka kumi njani kusasa. Ukuthi uzathenga into ozayithenga kusasa izavuka imalini, awusoze bekwazi, and asila confidence ngempilo yakusasa. Izinto zonke ziyakhwela, ifiweli ayitholakali, asikwazi ukuthi senze njani. And esikufisayo ukuthi nga i-government iyakwanisa ukuthi ibuye isitshele ukuthi khona uhlupho lolo esibhekane lalo kathesi lukhona isikhathi esinganani. Esibona ngani kuliphutha ukuthi khona i-government vele ayisazisi ukuthi khona simo sinjani. Sizabe zikhulumela nje nxa besema emihlanganweni yabo bezifeni kumbe ngabe zikhulumela nje ukuthi hayi isimo siza improve. Kodwa abakazi basenzele esikufisayo thina esingathi state of the nation address.
Unkosikazi Nothabo Nyathi, esinye isakhamuzi sakoBulawayo, uthi okunye okunjengezilimo kulokhe kusatholakala ngentengo efanayo ngoba abakuthengisayo besaba ukuthi kungabola kungakhuphuka intengo.
Intengo yembida, amatamatisi kumbe ikhabheji hayi lokhe ingaqansanga.
Usomabhizinisi wakoBulawayo, unkosazana Ruth Moyo, uthi bahlala bekhuphula intengo yempahla ngenxa yokuthi yikho kanye okwenzakala lapho abathenga khona impahla etshiyeneyo.
Ya, impahla azisenantengo eyodwa ngokuthi okwenza njalo sihamba kumahosela sithole amanye ama-price. Uzathenga kuphela nge-price enye namuhla uyathi usubuyela ufice kungasela. Suforced ukuthi khona uhambe edinga kwamanye kwezinye indawo ungafica intengo yangikhona ikhuphukile. So lawo nxa sithenga intengo ikhuphukile so kumele lawo ukhwe. So uyafica ukuthi khona every stock yabile price e-different ngoba ama-price esiduza ngawo a-different.
Intsha yona ithi abakhokheli kungenzeka ukuthi bengabe bengasela macebo kodwa kuhle ukuthi abantu bebambane kungakhathalekile ibandla abavela kilo. Lokhu kukhulunywe ngelinye ilunga labatsha elikuhlangothi lwezanu PF Youth League, umkhokheli Dube.
Isituation le khona lapha eZimbabwe inzima for sonke ukukhwela ngazo ezitolo. Akulani ukuthi ngwezano, akulani ukuthi ngwe-MTC. Mina ngwezano, I'm a supporter of ZANU-PF, yi-youth ye-ZANU. But into ezenzakala ngakhona zitshayisa ngekhanda. Our president uthule, president wethu akakhulumi, angikwazi ukumbula enye iplan kumbe kulokunyaka wethu afuna ukusenzela khona. Kodwa siyafisa ukuthi ngabe uyathatha inyathelo njengomkhokheleli wethu akhulume something because situation le inzima for wonke umuntu. Thina bezami sisafa kakhulu sebesichallenge ngakho abanye kathi singabe lama prize nezitolo, but ama prize ngathi sonke and izinto zikhwela day in day out. Imchova kungachaya u7 yabuzi $2 then ama pay asikhwezela.
Ohlaziya ezomnotho umnumzana Sivumo Dlodlo uthi uhulumende kasela macebo okulungisa ezomnotho. Ugcizelele esithi kumele umthetho ufane kubo bonke abamabhizimisi ikakhulu ekuthengiseni imali yakwamanye amazwe.
Uhulumende akumelanga ewandlulele amankampani ngokuthi ungubani umnikazi wayo. Kufanele ewaphathe wonke ngendlela efana nayo, kungakhathalekile ukuthi bathengisa njani, ngoba kulabanye abalezikhundla abaphezulu ngale abangathiwa bona bagcinwa ngcono. Singakhangela bona baya bethengisa nge-US dollar, kodwa amanye amankampani ezinye izitolo kuthiwa bengathengisi. Ngakho uhulumende kufanele bone ukuthi umthetho wakhe uyawufananisa kubo bonke abantu abathengisayo. Njalo singakhayela isimo ukuthi siyasilokhu esiba nzima, sokufanele evume yena uhulumende ukuthi usehlilekile. Kumele evume ngoba khathesi lapha isigaba sesifike khona sokusesigabeni sokuthi sokufunakala amacebo abantu abaningi, hatshi amacebo abo kuphela. Bengayenza i-command economy ayisoke ivume vele ngalesi sikhathi sesikuso.
Kwezinye indawo abantu bacelwa ukuthi bathenge amanamunedelo okunye okuninginingi bengakathengi isinkwa, amafutha okupheka lokunye. Intengo yamafutha okupheka esemthethweni i-$3.70, igabha lesilinganiso sama-liters amabili i-2 liters. Kodwa kwezinye izitolo umuntu kumele akhokhe ichumi lama-dollar i-$10 kusiya phezulu, njalo izitolo eziwatholayo amafutha zithengisa igabha elilodwa umuntu munye ngamunye nxa esethenge impahla ezedlula ama-dollar angama-10. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ningubathabile masuku.